kunanzelelekele ukuthi ezemfundo ziqhakatheke kakhulu, khanya yizo eziphiwe imali eningi kwezemfundo lezi. Kuke kwaba le program ebanike amabhuku amaningi, so sinanzela ukuthi singayikhangela next year sibone ukuthi yiyo esizayinika imali eningi okwezemfundo siyabe sesiqedile. Okuyikutho ukuthi kwiminyaka le elandelayo okunye sesilande sesikhangela amanye ama-ministry ale priority. Kodwa uzananzelela ukuthi imali ye-budget lonyaka ayizange ifike kuleyana eya last year, ngoba sakunanzelela ukuthi last year sayisibeke imali eningi sehlile ukuthi imali lesiyicollect. Yikho-ke khathi sayisihlile sibili yaba kuma-3.6.
Umnumzana Ngwenya, uthini uhlelo lolu lwe-budget?
Iqiniseke ukuthi nxa uhulumende elungisisa i-budget uyananzelele akhangelisise ukuthi imali iyalivela ngapha. Kodwa thina phela i-revenue esikhathi ikhona inisiyo i-revenue base yethu ivele incane, ngoba ama-enablers akhona aletha i-revenue uhulumende, ama-direct taxes kuphela. Nanebiseyaaimbhadela ngama-companies ama-corporation tax ala vele malutshwane, futhi uhulumende yena vele uyendlela ezilutshwana ezokuthi azise imali. So nxa umnumzane ubithi ebala imali esesiphalele vele ilutshwane, kodwa amanye ama-line minister engakwanisise alungisise umumo ama-conditions eyenza ukuthi i-employment ikhwele, i-industrialization ikhwele, kube labantu abaningi abazuza imisebenzi ukuthi bakudala imisebenzi, kuthi ibhajethi yakhona musiyali mnani kakhulu, ngoba ibhajethi yethu thina $3 billion yakhona bethina uminister le imali encane eyedlulwa imali ka-Bill Gates ye-Microsoft.
Uthini ngamazwi kamnumzana Ngwenya? Mnumzana Mhlanga,
ubaba uNgwenya uqinisile sibili, ngoba imali kahulumende isuka kumakhampani amaningi. Amaningi amakhampani liyakwazi ukuthi seyavalwa lapha eZimbabwe, angakavalwa wona lawo ayehluleka khona noma ukubhadala izisebenzi kumbe ukubhadala amanye amakhampani anjengabonasi. So ngezinye iy'ndlela kuyathi ukuthi imali esiyitholayo isilutshwane. Kodwa njengoba usitsho ukuthi i-priority yethu iqale nga uhlelo lolu siqale sabalo kuthiwa i-budget consultation, besihamba indawo eziningi iZimbabwe yonke bakhanye beqakathekisa ezemfundo, kwalandela eze-health. Yikho-ke la i-health iphiwe nje imali ethe qaqa nje mbijana. Kodwa futhi uZulu akunanzeleli ukuthi kuphiwa imali leyana ngama-figures nje kuphela. Kuzaba nzima ukuthi siyithole kumbe lapho ekholekthwa khona ibuye imali leyana. Kubangelwa yikho lokhu engikutsho ukuthi amakhampani aseyavalwa, lezi zisebenzi lapho esiyazithole lakho okunye okuyi-taxi akusela zisebenzi eZimbabwe. Lokuthi uyananzelela futhi ukuthi ama-shops ethu nala okuthengiswa khona impahla izenziwa kwamanye amazwe, ukuthi impahla leziyana ziyabisela futhi imali lapho ezithengwe khona. Thina siyilizwe sisale vele singela mali. Mbona umnyaka lo olandelayo uzaba nzima kakhulu kithi.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ngwenya.
Ya, akuliqiniso, into enhle kakhulu ukuthi uhulumende nxa ethatha inyathelo elinjalo abuze abantu. Kodwa into yokuthi khona uhulumende usuku lukahulumende wezanupf amapolisa, amasosha, ama-paracetal yakuthi ama-ministries amaningi akuzanupf siyathiwa singathi ngama-productive ministries, ngama-ministries okuthatha kuphela imali. Zabe ukuthi outlay akhona ama-outlay kungena kwizikolo zamasosha kuthengwa imibhobho i-accountability yakhona ama-diamond lana gakagana zakula accountability. Ngibona hathi nanxa kuvele kulo mhlubulo owantu ababusayo njengowezanupf akusheze kwenzakale ukuthi sekayebithi ayenze ibhajethi ebhalansayo. Njengoba mhlawumbe isithi ukuthi vele likhona vele ukuthi abantu abaningi $4 billion ephumaka lapha isiyathenga izi nge-South Africa neZambia leMozambique, imveki yakhona ibhadalwa khona ngale. Kuthi vele ibhajethi yethu thina nxa kungakaguqulwa indlela ebiswa ngayo umhlubulo lo wezanupf lokuthi abhidliza imali ibhidliza umnotho wezimbabwe, ibhajethi yethu yasize yasayabhalansa.
Ubaba uNgwenya ukhulume ngokuthi si-government yona le eyokubambisana ezanupf le-FDC silohlupho ukuthi njwana thina senza i-budget siyihulumende. Kule hulumende eseceleni yona le ade itsho eyama-diamond, ukuthi uzananzelela ukuthi ingatsha zamapholisa lezamasosha ziyathengelwa izimota, kodwa imali yangkhona ingasuki ku-treasure. Kukhanye nje ukuthi kulokunye okuyihulumende okuseceleni lakho kule budget e-separate. Kuthi lanxa sithwele nzima siyilizwe sizama ukudinga imali kulabanye abayitholayo, and thina abanye esikuhulumende sicabangela ukuthi isuka kumadamu ingasayi ku-treasure. So imali liyana ngayiyaya ku-treasure lizasingezelela isikhwama sethu sikahulumende, kodwa ihlithenge ngama-department ingakafiki kuhulumende.